bekulama roadblocks amapolisa evalile abantu abafuna ukwengena kobulawayo lapha abantu bebebuzwa khona ukuthi bangaphi kutheni nxa impendulo ingabasuthisi amapolisa behla kuphendula athi buyela emuva uvunyelwa ukuqhubeka ungena edolobheni lakobulawayo bekuyinto engiyibone inhle naleyo kwanqabeleni ke lo mkhuhlane okwesibili engikunanzeleleyo ukuthi indawo eziningi ezithengisa ukudla ikakhulu impuphu lapho ke bekusiba labantu abaningi kakhulu abalayinileyo besondelenene okutho ukuthi nxa ekhona wabengabe lo mkhuhlane kulabo bantu bonke nje abaseduzane labe beyithatha ngunanzeleleke ezitolo bezithengisa impuphu phakathi kobulawayo ngaphuma ngahamba njalo ngafika ke lemakhandeni engithole ngokufanayo lesitolo sikamodi ebesithengisa impuphu ngathola abantu beminyezelene lakhona befuqa izivalo befuna ukuthenga impuphu ngasenginanzelela-ke ubungozi bokuthi-ke nxa ekhona phakathi kwabo olaso-ke leso sifo se-COVID-19 uyahle-ke atheleleke abanye yikho-ke uhulumende kumele afake njalo imizamo ethile eyokuthi-ke abantu bananzelele abantu bangaminyani abantu bangabi ndawonye ikakhulu-ke bedinga ukudla ngoba abantu engikhulume labo bayatho ukuthi-ke akusizi ukuhlala ngekhaya kodwa-ke ukhangelwe ngabantwana belambile kungela kudla yikho kubenza-ke ukuthi-ke bariske impilo zabo-ke bahambe bethona-ke emalayinini ezimpuphu
ungachathisa ukuthi kuyini kahle kahle amapholisa akwenzayo lapho enquma ukuthi umuntu abuyiselwe emuva kumbe hhayi
amapholisa ayamisa izimota abesebuza-ke abatshayeli balezo zimota ukuthi bayangaphi bangachasisa ukuthi bayangaphi-ke kuba kibo amapholisa ukuthi babaphendukisa yini kumbe babavumela badlulele phambili